into ongafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithola idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-knapsack. Kodwa linanzelela ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte. Khonokhyana kuyavimba imikhuhlane enjenge-telerosis ebangwa yimkhaza. Omunye umkhuhlane obangwa yimkhaza yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isichacha, isisenza ngani iyaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa yimkhaza. Kube sekusiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa kumbe i-black quarter. Kulomkhuhlane futhi obangwa zimiyane, i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela. I-quarter evil, i-lumpy skin, the only way ukuyivimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine. Iyona ndlela yokuthi ungavimbela inkomo zakho, kazithole i-vaccine ye-lumpy skin, kazithole i-vaccine ye-quarter evil kumbe umkhuhlane womkhono. And futhi kulomunye othiwa i-botulism lawo, ohlasela ngokufanayo. Imkhuhlane ongayivimbela ngokuthi inkomo zakho uzihlabe i-vaccine. Dibhisa, uhlabe i-vaccine, and inkomo nje nxa zivulelwe ekuseni ziyahlolwa. Ubona ukuthi ekhanya ingezwa kuhle kuyini. Umngane womlimi wenkomo, singathi i-ultratet kumbe tetracycline, fanele uhlale ulayo eduze. Eza kuncedisa ukuthi nxa inkomo yakho itshengisela ngani kayizwa kahle, uyihlabe ukwenzela ukuthi imelane lo mkhuhlane.
Asithi uyithole isifile, isizifele inkomo, kodwa kukhanya ukuthi hayi ibulewe yindlala. Kulungile yini ukuthi uyidle? Ngoba siyazi emakhaya abantu badla ngitsho lesifuyo esife sizigulela nje.
Kule nto esesikhankasa ngayo kwezolimo esiyibiza sithi i-One Health. I-One Health ithi yona ukugula kwabantu lokugula kwezifuyo sokuhamba ndawonye, ngoba imkhuhlane ikhona esuka ezifuyweni isiye ebantwini. Abantu bekhumbula ukuthi i-corona yona lesiphuma kiyo umkhuhlane ovele ezinyamazaneni wagcina ufika kithi ebantwini. So isixwayiso sami ukuthi inkomo ezifeleyo kumbe efe igula kayidliwa. Ungayivula kuphela ukuthi odokotela ubatshele ukuthi hayi ngithola amaphaphu enje, ngithola inhliziyo inje, kumbe ngithola ubuchopho bunje, kodwa kayidliwa ngoba kawazi ukuthi iphethe mkhuhlane bani. Oyibhola labo coronavirus imkhuhlane esuka ezinyamazaneni isize ebantwini. Kasingengezi uhlupho phezu kolunye. Nxa isuyehlulekile ukuthi uyigcine iphile inkomo, hayi ungangcono uyitshise kulokuthi uvumele ukuthi abantu beyidle, ngoba ungagcina udala uhlupho olwedlula lolo osolukuvelele.